zangu kosi impela ngiyophelela bethi miki ngingaphansi ngikubheli thuna la sithi sami mimi yazi ngingahlala phansi kuze njengempilo yami uthi ngale ndlela zangu kosi impela ngiyophelela bethi miki ngingaphansi ngikubheli thuna la sithi sami mimi
Looking at this life that I'm living, ngekulunge mangiqhubeka kanje. Sithathami emuqobo lwami, mele nishintshe indlela zami. Kube ngathathi imyalo kagogo, mhlambe namhla ngaba kunje. Kodwa kuyisola ngeke umsize ngalutho. Ngenkani bafana, angentethe bafana, mangakanile, cocela inkobela bafana. Ngenkani bafana, angentethe bafana, mangakanile, cocela inkobela bafana.
Ngiyazi ngingahlala phansi, buze njengempilo yami. Uthi ngale ndlela zami, kosi impela ngiyophelela. Bethi miki ngingaphansi, ngikubheli thuna la. Sithi sami mimi. Ngingahlala phansi buze njengempilo yami uthi ngale ndlela zami kosi impela ngiyophelela bethi miki ngingaphansi ngikubheli thuna la sithi sami mimi
manje kumele ngithathe kumele ngithathe kumele ngikhambe kumele ngikhambe kumele ngikhambe kumele ngikhambe kumele ngishade kumele ngishade kumele ngithathe kumele ngithathe kumele ngikhambe kumele ngikhambe kumele ngikhambe kumele ngikhambe kumele ngishade kumele ngishade. Ngayifali ikhalenda ngilanda 38 sadlala i-Russian roulette ibukhale sifazane ngi-raise shaphaka njelet bathi ngu-basket but what's next i-casket
casket casket
ngathela ukulala kulo vuke kulo ngidle kulo xabane nalo duduzwe yilo khohliswe yilo sibongo ngisikhiphe kulo zothatha ugula kwalo ngikufake kulo sekufa lo ngenxa yalo sefele izono zalo idlani maswake obona eswini kadinu sasizobukhala ngento ehamba eswini kanti wena sibala udeli umkhazi yofela enkomeni
yazi ngingahlala phansi buze njengempilo yami uthi ngale ndlela zami kosi impela ngiyophelela bethi miki ngingaphansi ngikubheli thuna la sithi sami mimi ngingahlala phansi buze njengempilo yami uthi ngale ndlela zami kosi impela ngiyophelela bethi miki ngingaphansi ngikubheli thuna la sithi sami mimi
manje kumele ngithathe kumele ngithathe kumele ngikhambe kumele ngikhambe kumele ngikhambe kumele ngikhambe kumele ngishade kumele ngishade kumele ngithathe kumele ngithathe kumele ngikhambe kumele ngikhambe kumele ngikhambe kumele ngishade kumele ngishade.
Hey, what's that?